Kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga jonga ngokusipha indaba ngolimi lesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 9 kaMpalakazi 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Namhla njengoba nakulisuku le-UN anti-corruption, isicelo sesifikisa abantu abaningi kumele befundiswe lapha eZimbabwe ngenxa ye-corruption, ngoba balalwazi olujulileyo ngayo i-corruption. I-corruption yona sisiqedile kakhulu njengabantu beZimbabwe, sisenza singasathembi even bona laba abasebenzela ilokhu zenini i-public sector.
Uzulu weZimbabwe namhla umanyane lamazwe omhlaba ukunanza usuku lokulwisana lenkohlakalo olwe United Nations Anti-Corruption Day.
Iklinika leyo yakhiwa i-community incedisana ne-diaspora. Saba loncedo kakhulu, sagcina sithole idona from i-Germany. Yibo abasincedisa kakhulu. Ikliniki zehama nemitshina konke. Last month basifikile bazehanda over ama-Germany.
Izakhamizi zeBulilima East ePlumtree zisola abezana uPF lohulumende zisithi bazitshaya isifuba ngokwakhiwa kwekliniki yeGambu. Zona kuyizo ezakhayo zincediswa yenzalo yalindawo esisebenza kwamanye amazwe. Kuliviki kuhlelo Woza Friday silo mculi olodumo kungoma ze-Afro Jazz uJays Marabini oke wagula okwamagama kweminyaka emine edluleyo kodwa usesilile. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulumsakazo. Uzulu weZimbabwe namhla umanyane lamazwe omhlaba kunanza usuku lokulwisana lenkohlakalo olwe UN Anti-Corruption Day. Lonyaka lolusuku lunanzwa kule nkuthazo kuhulumende ukuba aqinise impi yokulwisana lenkohlakalo. Yona isiphazamisa inhlangothi zonke ezempilo ezigoqela ezemfundo, ezempilakahle, ezokulima, ezenhlalakahle kaZulu lezinye. Umlondolozi Ndlovu sethulela loludaba ngokugcweleyo.
Usuku lolu olunanzwa minyaka yonke lwabeka ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba i-United Nations bemanyene labohulumende basemhlabeni jikelele. UZulu weZimbabwe uthi kumele uhulumende engabi lokhu ekhuluma ngomlomo kuphela kodwa aveke imithetho yokujezisa kalukhuni laba batholakala bephatheka kunkohlakalo ukuze anqobe lolu dubo osoluphambanisa impilo zabantu bonke elizweni. Ingcitshi zithi inkohlakalo iphazamisa okuningi ngoba imali okumele kusetshenziswe ukuthenga imithi ezibhedlela, ukubhadala ababalisi lokuvuselela ezemnotho itholakala isezikhwameni zabantu abasezikhundleni zaphezulu kuhulumende. Ingcitshi kwezomnotho umnumzana Thembelani Sibanda uthi inkohlakalo ibhidliza elakusasa esithi kumele iliswe kakhulu.
Namhla njengoba nakulisuku le-UN anti-corruption, isicelo sesifikisa abantu abaningi kumele befundiswe lapha eZimbabwe ngenxa ye-corruption, ngoba balalwazi olujulileyo ngayo i-corruption. I-corruption yona sisiqedile kakhulu njengabantu beZimbabwe, sisenza singasathembi even bona laba abasebenzela ilokhu zenini i-public sector. I-corruption futhi yayenza ukuthi even ama-workers kuyabulala imorali yama-workers ngenxa ye-corruption.
UNkosikazi Cynthia Banda uthi okuqakathekileyo ukuba ikomishini eyabekwa ukuthi ikhokhele umsebenzi wokulwisana nenkohlakalo eyeZimbabwe Anti-Corruption Commission inikezwe amandla okubopha labo abatholakala bephatheka kulo mkhuba omubi.
Iya-affect ama-ordinary citizens endaweni yokuthi abatholi imisebenzi kungoba babengayazi bengabathi abantu abaphathi bezindawo zona lezi ezomsebenzi yabona ngoba vele i-corruption yenza kube le nepotism too much ukuthi umuntu uyafaka isihlobo sakhe, uyafaka isihlobo sakhe, iziningi lama-qualifications we are the Tama ordinary citizens using the Lama qualifications, available access to insurance in LA.
Umnum Zanakuzi Pamurapa. Umsekeli kamgcinisihlalo weZimbabwe Anti-Corruption Commission uthi sebenze okuningi ukuzama ukulwisana lodubo lwenkohlakalo.
It's a day yatinounganidzana tose isu samaZimbabweans kuti ngatibatanei tiponde hori.
Namhlanje lilanga lapho esibambana khona ukuthi silwisane lenkohlakalo. Sifuna ukulwisana layo inkohlakalo sihle siyibulale yonke into ebulawayo ihle ife. Kodwa umnumzana Munashe Mtutsa webandla leZANU-PF uthi loba nje uhulumende eliswana lenkohlakalo kumele izijeziwe zafakelwa eleZimbabwe zikhitshwe ukuze ilizwe liphumelele.
Lokho kuyabonisa ukuthi kulokubambana okukhulu okumangalisayo njalo ebandleni leZANU-PF. Ngoba imbono amaphupho pheceleze singathi vision alayo ngelizwe leZimbabwe akumelanga iphanjaniswe, kumele aphithuba aqhube afeze konke lokhu akade seqala ukukwenza.
Kuminyaka esanda kwedlula uhulumende ubophe abantu abaningi ababeka uhulumende abafana nonkosikazi Petronella Kagonye, Priscilla Mfumira, Fanny Wundenge labanye. Abaningi bathi lokhu ayisikho kodwa okuzaqeda inkohlakalo, kodwa kumele labo abatshontshayo bathathelwe inotho iphiwe uhulumende. WeleZimbabwe usuku lolu lonyaka velu nazwa edolobheni leMaswingo, lapho abeZimbabwe Anti-Corruption Commission labeTransparent International beqoqela umbuthano edolobheni leli. Indikimba yalonyaka ngethi UNCAC at 20 Uniting the World Against Corruption. Kule nkuthazo yokuba wonke umuntu kumele enze akwenelisayo kungelani lokuba ungubani ekulwiseni lenkohlakalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Lokhu sikudaba lunye intatheli izindaba ekhankasela ukuqedwa kwenkohlakalo eZimbabwe. Umnumzana Hopewell Chingono uphiwe umvuzo owe-International Anti-Corruption Excellence Award. Labanye abaqhuba imikhankaso efanayo emazweni abo izolo eDoha kwele Qatar. Lo mvuzo wasungulwa isiphathamandla seQatar uSheikh Tamim bin Hamad Al Thani, njalo usebenza ebambisane lomanyano we-United Nations. Abanye abaphiwe lumvunzo loChingono bayisikhombisa njalo bagoqela uSophie Williams Legby owaseBrithani, uErnesto Savona oEtaly kanye lenhlanganiso ezizimeleyo zamazwe achiyeneyo. UChingono uthi uphiwe lumvuzo ngoba esebenza nzima ukuchaya imisebenzi yenkohlakalo enziwa iziphathamandla zikahulumende weZANU-PF. Iziphathamandla zeUnited Nations bezikhona kulumkhosi kanye lomongameli weRwanda umnumzana Paul Kagame. UChingono labanye bakhe baphiwe inkezo kanye lemali. Izakhamizi zeBulilima East Plumtree zisola kakhulu abebandla leZANU-PF labakahulumende, zisithi bazitshaya isifuba ngokwakhiwa wekilinika yeGampu, yona evulwe ngokusemthethweni izolo ngumphathintambo obona ngezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga. Khona kuyizo izakhamizi ezakhala ikiliniki zincediswa ngabantwana bendawo abasebenza kwamanye amazwe kanye lelizwe laseGermany. UChiwenga ubekhatshwe ngummeli weBulilima East edalele ephalamende njalo engumphathintambo kahulumende umnumzana Mangaliso Ndlovu. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla le-CCC eMathebeleland South umnumzana Solani Njemnyama Moyo.
Iklinika leyo yakhiwa i-community incedisana ne-diaspora, saba loncedo kakhulu sagcina sithole idona from iGerman. Yiwo abasincedisa kakhulu. Ikliniki zehama lemtshina konke. Last month bafikile bazeyihanda over amaGerman, then bayehanda kubaba induna yethu Chief Kambo. Yayimele sivulwa zange savulwa ngoba uMP ubaba Ndlovu wayengekho, wayese-Egypt bele sebenza babehambe la ngawo. So saba lensolo thina ukuthi kungani kumele kumelelwe u minister we tourism I committee yahlala phansi yabumba amaqembu abo ngokusebenzisana abasebenzisana ngakho indlela ababesebenza ngayo ngoba sasisebenza siya kliniki le sathola ukudla ama donation ngo different bantu kwaba lenkomo ezimbili esihlatshiweyo sibe nesimanga ovuka ekuseni sesibona sokubuya amabhasi sofaka amatende eprimary yakogamu sesimanga lasifuna bonke abantu babuya ebhasini ngababuya kuma different places kuma district amanye kodwa sibazile sithola ukuthi bonke bagqoke iregalia yezami kodwa ikliniki yakhiwa icommunity abantu behlangene wasukuma wakhuluma unqobizitha Ndlovu okusimasele unqobizitha ukhulume kakhulu edela ngesilungu abantu izalukazi lamakhehla akulanto ade beyizwa wasekhuluma ukuthi lephakami uvice president uthi wenga esukuma laye akula lo interpreter akula lo toliko tolikela abantu bakithi abangaziyo isishona abantu bakithi abaningi bazi isikhala bayazi isiNdebele wakhuluma isishona waze waqeda abantu abazwanga lutho kliniki sivuliwe sebesiyakudla bathola kusela nyama inyama icedwe ngamasotsha icedwe ngabantu ababuya khatshana izakamizi zecommunity abayibo abayakiklinika abayibo kade bethi namhlanje balelanga lokujabula abatholanga lutho sithe ngase sibabuza batsho ukuthi hhayi thina qiniso lihle akulalesikuzwileyo siyazisola ukuthi kade vele sizedingani abantu bahambe bekhubekile osebhuku kabadlanga ama-business people abadlanga kube yimvoqovoqo nje esihlanganisa abantu bezano sebethaya amatoyitoyi bhasi naningi bhasi lobani engingawucela nje abantu bakithi ukuthi kabakujwayele bona kumele belungise ngoba kula muntu ozawulungisela ukuze babe nokuhlonishwa phakathi osebhuku lezinduna zethu laba abayiqiniso abayizinduna zeqiniso labo sebhuku beqiniso ama-election azayo nxa sokuvotwa abantu bekhipha udubo so abantu bakithi abajabulanga abantu bakogambo abantu bemachinge abantu besinots abantu bentoli abantu begoba amavillage lawo yiwo amavillage angaphansi kwesibhedlela leso bayathile basebenzi nabantwana bankulunkulu into abayizele ezabalangani even isiki lamanye amamembe ezanu bebesisho ukuthi lokhu asikaze sikubone lo
umnumzana Solani njemnyama moyo ngumgcini isihlalo webandla le-CCC eMathebeleland South sehlulekile ukukhuluma lomeli webulilima East eParliament umnumzana Mangaliso Ndlovu. Okwamanje sizweni udaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Izizalwane zekwele Afghanistan sezile minyaka leminyaka zibhekane lenhlupho kwezenhlala kahle kaZulu lezidalwa yikonakala komnotho okubangelwa yimpi zomdeni ukungani kuhle kweZulu ubhubhane lweCOVID-19 kanye lenkohlakalo. Uhulumende weTaliban laye usengeze lokhu kudubeka ngenxa yombuso woncindezelo lokungaphathi kahle ezomnotho osokuleminyaka leminyaka kusenzakala. Ngempela abohlelo lwe-United Nations Development Program bathi sekuthethe iTaliban inyanga ezilitshumi lambili kuphela ukubuyisela muva intuthuko eyathatha ilizwe iminyaka elitshumi ukwakha. Njalo uncindezelo abalwenza kwabesifazane lungabangela kulahlekelwa ngumnotho olesisindo esifika i-$1 billion kuxwayisa umnumzana John Kelly, umeluleki we-United Nations. Ukuze ele Afghanistan livuselele umnotho walo kuzadinga ukubana zonke izizalwane zakulelo ziphatheke kuntuthuko yayo okugoqela abesifazane lamantombazana. Kodwa njengoba sonke sisazi, kutsho umeluleki uKelly, uhulumende weTaliban wephula wonke amalungelo oluntu wezizalwane zakwele Afghanistan ikakhulu abesifazane lamantombazana. Kusikhatshana esedluleyo iTaliban inqabele abesifazane ukuya emapaki, emajimu lendaweni zokubhukutsha ezisemphakathini. Konke lokhu kungumzamo wokuvimba ukuphatheka kwabesifazane emphakathini. Imikhawulo le ihluthunela njalo esinye isizukulwane
isizukulwane sabesifazane ithuba lokuthi labo baphatheke ekuseleleni imdeni yabo kanye lokunikela emphakathini nxa kungela kuphatheka kwezomnotho okugcweleyo okwabesifazane kwele Afghanistan ilizwe kalisozelane lise njalo ukuphakama okugcweleyo lapho abesifazane abalelwa khona ukuphatheka kwezomnotho umphakathi ulahlekelwa yizipho kanye lempumela yengxenye yenani labantu bakulelo alubana abesifazane bengaphiwa ithuba bebenganceda ngokupha imigqa yokuphila kumindeni eswelayo bengasiza njalo ekubumbeni imphakathi eqinileyo ngesikhathi kulesidingo salokho kwele Afghanistan kutsho uKelly ngenyanga kampandula unobhala uBlinken wakhipha umbiko wokuthi sokusungulwa uhlelo lwe-Alliance for Afghan Women's Economic Resilience umanyano lo ngokazulu ebambane lenkampani ezizimeleyo ezihlose ukuqhubekisela phambili kokuphatheka kwabesifazane emsebenzini kwezamabhizimusi lezemfundo elemelika lanikeza imali engamadola ayisigidi lengxenye 1.5 million kunhlanganiso ezasekela imizamo yabesifazane kumabhizimusi ngenyanga kancwabakazi elemelika lathembisa inani yemali eyizigidi ezingamachumi amathathu amadola 30 million eyokusekela ukulingana ngokobulili kanye lokuhlonyiswa kwabantu besifazane kwele Afghanistan sizaqhubekela phambili sisebenza lamazwe omhlaba jikelele ukusekela ilizwe le-Afghanistan elizinzileyo elithuthukileyo njalo elizithembileyo lihlonipha amalungelo ezizalwane zalo lapho ke belilalele udaba oluveza imbono kahulumende welemelika Uqhubekela phambili umncintiswano wenguqu okudinga intshantshu zomhlaba jikelele owe 2022 FIFA World Cup kule midlalo egobozisa amathe esigabeni sama quarter finals kubika uJoseph Njanji
Umqeqeshi osebenzela iqembu elidlala kwisigaba se-Southern Region Division 1 le-Arinelo James Makaya uthi phakathi kweFrance leBrazil ikho lapho kuzavela khona iqembu elizophakamisa isicoco.
Akusekho lula kathi ama-team awe aphumile sokusela ezinkulu kuphela but anyway, i-World Cup le nginika iFrance ma ukuthi ngahle ikwanisa ukuwina quarter final le nginika iFrance or iBrazil. Ya, yeah. Iba abantu abangani bakwanisa ukutshintsha amalevuzi mbijana weplay but between them ikhona ezawina yakwazi asazi ino ibhora liyasurprise kungatshintsha but hey ziyathatha zonitsho
ohlala edolobheni lakobulawayo uTiny Chuma uthi yena elasengilandi ilo elizaphakamisa inkezo ekupheleni komncintiswano
nombani i-event izothatha iphapa because my gut feeling is telling me so and everything the players they are so strong and I believe the season that these guys are going to win and because I watch in the English Premier Football so I like in England so I am sure that it's going to win Viva England Viva
Wasakhulayo Justice Ibanda uthina ukhangelele iqembu lePortugal ukuba kube yilo eliphakamisa isicoco kumncintiswano lonyaka
Portugal le potential ukuthi ithathe World Cup because many players they abaningi badlala ama Premier League which are more advanced abantu abaningi ngale competition eningi so they are exposed to the pressure nalena e World Cup Morocco singaba le chance but Morocco I text the team I but ama players akhona malutshwane who are exposed to the pressure yama competitions like World Cup so maybe I pressure lena siyakwazi ukuthi ibabulale
amaqembu afinyelele kusigaba se quarter final ngagoqelele Croatia lona elidlalele Brazil ele Netherlands lona elizadibana lele Argentina ngehola lethoba mune munye namhla ebusuku kusasa ngomgcibelo iqembu le Morocco lizatshana lele Portugal ngehola lesihlanu ntambama kuthi ele England lizadlala lele France ngehola lethoba mune munye ebusuku ngiyimele isibe 7 ngobulawayo ngingu Joseph Njanji
Itchy was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to forget.
Kuliviki kuhlelo Woza Fridays lomculi olodumo kungoma zeAfro Jazz uMajaha Ndlovu owaziwa ngegama lokuthi nguJays Maravini oke wagula okwamagama kweminyaka emine edluleyo kodwa usesilile namhla usiphakulela idlalade lakhe elitsha aseliphekile asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisasvanda
Nala ukona Amo yakabangana tatane wena lubambo lwa jina sofa tatane
ijahala umahlaba ithwale belele phansi lingezwa kuhle okwesikhathi eside nanga ukukhwathu seliqine kwelitshe selibuye lelidlikizane nedlalade yekela sikhumbuze ngomculo wakhe
umculo wanje uhlangahlanganisa imiculo ethiyeneyo esintu eyakhona bokwelakithi emathebuleleni lapho enzalwa khona ikakhulu gogo zamiya amahlaba ethwala amalaka ndawana amajiyampunu ngathi ngumculo wakhona yiwo engiwuculayo ngoba njenje yibo laba bantu ngikhulise ugodla omnyama isigaba sakithi lapha lenyoni ngikhumbule ezintabeni entabeni zenyoni lapha lempala yikho ngikhulele kukhona semsinkomo lembuzi konke nje kumnandi kunjalo so ngathi umculo ngowakithi
Umarabini selamadlalati alithumi 10 kuhlanganisela asiphathelelwana namhlanje limume 10 leli dlalati jazz
i-albhamu leli lithi xola i-albhamu elilengoma ezingathi ezilithumi ezimnandi kakhulu ngaba noproducer ovela kwele South Africa kuthiwa ngunathi Mpanza onguyeproduce i-albhamu ngasebenza notarulu negitari kwenye ingoma ngasebenza negroupu ethiwa amaqaqa ya so yibo abantu esebenzelayo kule albhamu ihle kakhulu ngabafana abafana ngapha nje kola khona apha kobulawa
ungabokhala wena yelele umdali wakho uzonqobe thula sizwe thula sizwe ungabokhala wena yelele umdali wakho uzonqobe thula sizwe thula sizwe thula ungabokhala umdali wakho uzonqobe thula
ukukhula kukathezi kwethusa abantu abaningi kodwa yena uthi kazange alahle ithemba ngoba ethembele kuNkulunkulu
unkulunkulu ngakho konke ngempoko omdali ngokunikeza ithuba okwesibili ukuthi ngiphile emhlabeni ngoba kunzima kakhulu ngiboke kakhulu wonke umuntu ozizileyo ongichasileyo kakhulu unkosikazi wami labantu abami nemuli yangakithi ekahawu lo ebelina ubaba nomama abangichase kakhulu labakhosikazi abo nabantu ababo ngibonge kakhulu umongameli welizwe owangincusayo esizwa kuthiwa ngiyagula wangincusa e-State House ukuthi khona azokuzwa ukuthi uyini okwenzekayo
Jazz Maramini esiliphethe namhlanje abalandeli bomculo wakho bangakuthola ngakho
kulukandaba ngicela yonke indawo ngikhona kuFacebook ngikhona kuTwitter ngikhona kuInstagram ngikhona kuYouTube abantu bakithi hambani liyefika lifinyelele lapho lifike kule ndawo kuthiwa yikulayika nakusubscribe nokukhomenta nje ukutho nje ukuthi khona lumculo uyamthanda uyamazi uzwa kanjani umculo awenza kuqakathekile lelisuku yikho kwenza siphakame njengabaculi usisekele umculo kajezi marabeni kutho ukuthi ukuzisekela wena ngokwakho ngokwemvelaphi yakho la ngoba nguwe kwakho
loba ungaze ubhekane nobunzima mnganani funda ukuthi inhliziyo yakho ithole ukuthula ngokuxola uqhubeke nempilo yakho utsho njalo ke uJays Marabini kudlalela ke xola nguye besilayo kuhlelo woza Oza Friday mbalazo nemnandi igama lami uEzra Chisa Sibanda
Thank you.
zonke zomhlaba ngiyaxolisa kodwa kunjalo yanyathela sengiyaxolisa kumbe phansi ngenze konke kodwa yanyathela.
Wabamnandi umculo kaJays Marabini esiqhabululela idlalade lakhe elitsha eselivuthiwe obexoxalo Ezra Chisa Sibanda. Athontise inyembezi amadoda amadala weqembu leBrazil ngemva kokunqotshwa ngeleCroatia kuma-penalty 4-2. ELeCroatia selizaqhubekela phambili kuma-semifinals, eleBrazil selilubhekisa ekhaya. Ku-Live Talk namhla sikhangela umncintiswano wenguqu eqhutshelwa kwele Qatar we-FIFA World Cup 2022 ongene kuhlandla lama-quarterfinals namhla. Singekehlukani izihlobo sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. UZulu weZimbabwe namhla umanyane lamazwe omhlaba unanza usuku lokulwisana lenkohlakalo ole-UN Anti-Corruption Day. Izakhamizi zebulilima East Plumtree zisola bebandla lezanu PF lohulumende zisithi bazitshaya isifuba ngokwakhiwa kwekliniki yeGambu. Zona kuyizo ezakhayo zincediswa inzalo yalindawo esisebenza kwamanye amazwe. Silugqibake lapha uhlelo lwethu lwanamhla olivalelisayo yimo magumede uGaino Saidi ngisithi asidibaneni njalo kusasa ntambama ngesikhathi esifanayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.